Bona zanibali ilungelo ukuthi benze umkhankaso njalo, kodwa okuqatheke kakhulu ukuthi bezinyuka amakhwapha bethingisise bacubungule ukuthi why vele izani yawina ngamamajini anjalo. Of course kule rigging, kodwa njalo kube le ndaba yokuthi endaweni eziningi vele azange bekhampeni kuhle kakhulu emakhaya, azange bengene kakhulu. Kumele behlale phansi bakukhangele khona lokhu bazichaye bakudingisise khona lokuthi ama-weaknesses abangathi ngakhanda ama-strategy kumbe ama-plans amajanjani for 2018. Ngoba i-problem yokuthi bazaspenda maybe 2 years beku besenza ama-petition. But in terms of i-petition leyo kuyobe seyisikhathi for the next election, bengazange bahlale phansi bakhangelisisa ukuthi vele ama-weaknesses kade ngaphi, kwehlula ngaphi in terms of campaigning, in terms of ma-campaign message. Izani bayidelela yini na? Kumbe badelela i-rigging machine yini na? And how can that be prevented ngo-2018? Kule 5 years kuqakatheke ukuthi beqalise khathesi ukulungiselela for 2018. Umkhankaso lo right, kodwa okuqakatheke kakhulu kuya phambili in terms of strategizing for the future and not wasting time kwesinye isikhathi njengenje zami ukugijimisa umsila wayo.
Ye, kodwa siyabona ukubana umkhankaso wona lo nxa ungazisa sebeluzulu ukuthi kuqilibezela kwaba ngaphi langaphi, awuboni na ukuthi unga cina unika abantu amadlabuzane okuthi bangene ezitaladeni batshengise?
Ningasikhangela imbali yeZimbabwe, angiboni lokho esikhuluma ngako kusenzakala this year. Ngasikhangela nje idlabuzane abantu abalalo nokuthi abantu sebekhanye sebedangile kakhulu. Okuqathelwe ukuthi i-MDCT expose ubuqili bezanwa, ngithi i-expose ubuqili obenzakalayo in terms of ama-polling station amatsha, in terms of i-voters roll abantu abafileyo. Also for future purposes, noku-challenge ama-results, I know ba-challenge 100 constituencies. Kodwa ukuthi kuzaba lenye election, mona zani is unlikely lokho, it won't happen. But kuqakathekile so that i-corruption yana ibe exposed, okukwanisa khona ukuthi ube lama, especially for ma-MPs, abe khona. And as well ukuncedisa ukuthi kusasa ngo-2018, i-MDC ibe lamaqhinga ngoba ama-strategies, uthi enqabele i-rigging engayikhona used by the state.